siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa zithi ziqhubeka zidlela evalweni ngenxa yokwesaba ukuhlaselwa izizalwane zakwele South Africa kudlakela lokukhethana ngemihlobo oluqale kumaviki amabili edluleyo olubangele ukubhubha kwabantu abahlanu.
Umhlupho abasuka kulona eZimbabwe yilo lobaphushe ukuthi bazibazibhalise bese goli. Yiyo imbangela, into yangikhona ibuhlungu kodwa nxa isisenzakala kibo. Kodwa kumelanga sikukhohlwe ukuthi ngokuqondileyo abantu baseZimbabwe bekungaba kuhle ngabe ngaqoqana baphindele eZimbabwe baye kulwa lohlupho oluyibo oluyilo oluqondane labo.
Abadlali bomdlalo wenqindi bathi isimo salomdlalo silokhu sisibi kakhulu ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhlawulela inhlelo zokuthuthukisa.
This week I had to go to the coach. I was 7-0. I was 3-0. Then I was told that the game was pushed to 30 May. So I was keeping the spirit of 7. Just as a team, the spirit was safe. The money we have spent, we have to spend.
Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa zithi ziqhubeka zidlela evalweni ngenxa yokwesaba ukuhlaselwa izizalwane zakwele South Africa kudlakela lokukhethana ngemihlobo oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo osolubangele ukubhubha kwabantu abahlanu. Amanye amazwe agoqela eZimbabwe aseqalisile ukuncedisa izizalwane zawo ezibalekela loludlakela ukuphindela emakhaya. Abaqale loludlakela bethesa izizalwane zakwamanye amazwe icala lokubavalela amathuba entuthuko ngokubathathela imisebenzi. Ukuhlaziya loludaba, umthungameli inkomo yeStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubuhlungu inkomo, kufanele sikwamukele ukuthi okokuqala khona nje udlame kasonto enhle alufayelanga ngazo zonke izikhathi abantu balwamukele. Kodwa akukuhle njalo ukuthi sikwamukele ukuthi kukhona okukhona okusitshengisa indaba yecontinent ye-Africa yonke ukuthi kulohlupho olukhona e-Africa, kanti kungaze abantu be-Africa baze babe yibo bodwa bahamba bakhanye bekuthaywa e-South Africa laphana. Kutho ukuthi kukhona okuyikho kubenze basuke emazweni nabo kwabadudula bayazithola sebese-South Africa bagcina sebephila ezigabeni ama-South Africans okubangela ukuthi ama-South Africans aqine sebasukela ebasusela amanga. Ngoba iqiniso likhona, ungakhangela abantu baseZimbabwe uhlupho abasuka kulona eZimbabwe yilo lobaphushe ukuthi bazibazibhalise bese goli. Yiyo imbangela, into yangikhona ibuhlungu kodwa nxa isisenzakala kibo. Kodwa kumelanga sikukhohlwe ukuthi ngokuqondileyo abantu baseZimbabwe bekungaba kuhle ngabe ngaqoqana baphindele eZimbabwe baye kulwa lohlupho oluyibo oluyilo oluqondane labo. Uhlupho lolo ngumgabe.
So kule minyaka bezama abangavumelani lomgabe ukumkhipha embusweni Mhlanga, kodwa kuyala, benzeni bo?
Ziningi indlela zokulwisana lo muntu njengomgabe inkomo. Okokuqala kumele abantu babekwazi ukuthi lanxa sokubathatha isikhathi esingakanani ukuthi bebe lokho bemlisa ukuze bamkhiphe, nabe engazimisela bazaze baye bamkhiphe. Into emenza umgabe acine lawo ma-election elokho ewacilela kulolonke ukhetho angena kilo eqila, kubangelwa ukuthi uyazi ukuthi kulabantu abakibo abazamvotela. Iningi labo labo abamvotela yilo futhi elicina li-cross i-border la e-South Africa layabangela konke khonokho esesikubona kusenzakala. Mina ngithi abantu bonabo abase-South Africa mabe ngaphenduka, sizithole sesisebenza labo labo sebekwazi ukuthi abasela ndawo yokubalekela manje. Singanelisa ukuthi lamhlanje bacabange ngendlela egulekileyo simkhuphele umuntu, ngoba uhlupho olukhona ngumgabe. Uhlupho olukhona soma-South Africans, ngoba ama-South Africans lale nhlupho zawo elizweni lawo.
Lanqabe le nhlupho zabo abantu be-South Africa sebengabulala na?
Hhayi, akuqondanga ukubulala abantu. Vela kulunganga ukuthi babulale bani. Into bekungaba kuhle ukuthi ngaba yayenza ukuthi ngaba yakhulumisana nabantu.
Lo ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelayo ecingweni eseBhilithani. La Namhlanje kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji uhlaziya isimo somdlalo wenqindi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu ilizwe leZimbabwe lathola uzivuse.
UPhilip Stryker umqeqeshi waziwa kakhulu kwezomdlalo wenqindi ngokulolonga ingqungquthela eziningi ziphuma endaweni yeChaka Boxing Club etholakala elokitshini leMakhokhoba. Abadlali bomdlalo wenqindi abalodumo abaphikwe ngustryker ngabagoqela ingqungquthela kwisigaba se-heavyweight uThamsa Ngqadube kanye lasebathatha umhlalaphansi abathi uModikai Donga kanye lo-Embrace Mlilo ababedlala kwisigaba se-middleweight. Lalamhla lokhu lokhu eqhubekela phambili ustryker esebenza labadlali bomdlalo wenqindi kodwa uthi lo mdlalo awukho kwisimo esihle ngoba ubuvele usuku ogoqanyawo eminyakeni edluleyo.
Ngake lokuthi sisebenzisa ibala lokuthi yehla i-boxing yafa. So we are trying to revive boxing. Boxing is no longer existing as a sport in comparison to what it was yesterday. Ngoba mina ngiqalise ngo-78, that's when I turned professional.
Ustryker uqale ukudlala umdlalo wenqindi ilizwe leZimbabwe lingakatholi uzibuse njalo uthi ngesikhathi esadlala lo mdlalo ubulandelwa ngabantu abaningi okokuthi ngomunye umnyaka kwathi kule midlalo yeCity Hall kwaze kwabizwa amapholisa abuya lezinja ezoxotsha abantu ababefuna ukungena bebukele ngoba kungasela ndawo phakathi. Ebuzwa ukuba kuyini imbangela yokufa komdlalo wenqindi ustryker uthe ukuswelakala kosekelo lwemali yikho okuphazamise ezemidlalo.
Thina besport siyabe sithi siswele i-sponsor, siswele i-sponsor ukuthi i-sponsor sikwezakale njani ukuthi size siswele. Thina besport asikwazi kwaziwa ngabaphezulu njengomuntu okhangelele ukuthi i-sport siyavuka sizavuthwa. So ngithi mina sizavuka.
Uma manzonze kwesimo somnotho okwenza abadlali behlale isikhathi eside bengalwi okwenza lalabo ababelezicoco zezwekazi le-Afrika abafana loThamsa Ngqadube kanye loTiney Maritzo bagcine bezithathelwa. UDube ucine ukulwa ngomnyaka ka-2011 njalo kule mizamo yokuba alwe losakhulayo uTrevor Mpofu laye uqeqetshwa nguPhilip Stryker kodwa lo mdlalo usudluliselwe phambili kanengi okokuthi bobabili abadlali laba abasakwazi ukuthatha indawo. Lo mdlalo oqoqwa ngabe Delta Force Boxing Stables uhlelwe ukuba ube khona mhla zingamachumi amathathu kunyanga kaNkwenkwezi njalo usuwethiwe igama elithi Africa Day Boxing Bonanza ikanti uke wabizwa ngokuthi Independence Solidarity Boxing Tournament ngesikhathi uhlelwe ukuba ube khona kuyona le inyanga ilizwe elathola ngayo uzibuse. Umpofu futhi akasakwazi ukuba lungiselele kathini ngenxa yokwala kulokhu kudluliselwa phambili komdlalo wakhe loDube.
Besweke yajabona nocoach abesebenzile siyimantri edlulileyo then ima usesithole ukuthi igame siyiphushiwe to 30 May. So usikhiphile le spirit zokusebenza sesi lasejimu spirit asisekho. Le mali uyabusuyispendile uthi uthenge ukudla laphana yabona into abusutshintshele idiet yabo yagada everyday umchova ube ejimu.
Eminyakeni eyadlulayo abadlali baseZimbabwe abafana loLangton Schoolboy Tinako kanye lo-Arifonso Zwenyika benelise ukuthatha izicoco ezinkulu emhlabeni njalo bezivikele besebenza kuleli kodwa kathesi umdlali ophakamisa isimo selizwe emdlalweni wenqindi uCharles Manyuchi ukwenza lokhu ngenxa yosekelo aluthola elizweni leZambia. Abanye njalo abadlali bakuleli bafulathela ilizwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe njalo laba ngabagoqela u-Elvis Moyo yena osebenza elizweni leSouth Africa lapho asedlala khona umdlalo ohlanganisa inqindi ukubindana kanye lokukhahlelana. Ngiyimeli Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Yikudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF kugatsha lwabasakhulayo kobulawayo uMnumzana Khumbulani Mpofu. Sikhuluma ngekhefu likazibuse ele Independence. Ngiyakwamukela kuhlelo Mpofu.
Kunjani?
Hayi ngiyaphila mpofu. Siyabona lapha be kulilanga likazibuse izolo. Ungathi lichoni kuwe njengosakhulayo lelila?
Yes, nginalandela ubana ilizwe lethu iminyaka yonke ledlileyo belisise kungabi lozibuse beliphila lingaphansi kombuso wamabhulu besisehluleka ukubana sizenzele ezinye izinto esikhululekile ezingathi kumbe imisebenzi yethu kumbe ukukhululeka ebekumele sikwenze. So leli langa ngibona kulilanga eliqakatheke kakhulu, ilanga elokuthi sathola uzibuse, lilanga okumele njalo sihlale silithakazelela ukubana sisathola esingathi ngamalungelo kumbe amanye ama-rights ebesivele siwangcindezelwa elithi kulizwe lingaphansi kombuso wamakhiwa.
Ungathi izifiso zenu ezelizwe elilozibuse zigcwalisekile?
Engathi nokubana ngikutsho ukubana ukusuthiseka siyasuthiseka, kodwa zikhona ezinye iy'ndingeko esiyehluleka kubana sizithole, sikhangelele ukubana kuyabe kuluhlupho maybe esingaluthi i-national crisis olomkhonomi, izinto ezinjengazonezo nje okuyizihlupho ezitholakala elizweni lo amazwe wonke nje amakhona ilizwe ngelizwe. Kodwa sikhangelele ezombusazwe lokukhululeka, hhathi thina njengabontanga sithi sikhululekile kakhulu.
Nxa sikhangela umnotho bakhona abanye ikakhulu abamabandla aphikisayo abathi umkhonomi welizwe udilizwe libandla lezanu PF, njalo akukho okokuthakazelela ngelanga le-independence. Uthini ngalokho?
Hayi, lokho mina ngithanda ukuvumelana lakho. Ngiyakuphikisa kakhulu ngoba sinananzelela ukubana ilizwe lelizwe lilokuthiwa ngama-principles alo ukubana libusele kanjani. So lilama-principles alo, lifana limuli lawo ma ungubaba unje kule mthetho oyifakayo ukuthi ilandelwe emulini yakho. Yikho okwakusenzela kumbeni okwasidalela ukuthi abanye abantu abazosiza kumbe esingakuthi ngesilungu bezo-investa kumbe bezosebenza ngelizwe bezomkhonomi bangani babola imoya bekhangele lele ukubana bayehluleka ukusebenzisana nemithetho thina esiyifakayo njengelizwe ekhangelane nezombusazwe kuphathelane nezomkhononi loku esingakuthi kuranwa kumbeni ukugijinyiswa kwamabhizimusi elizweni lakithi esingakubiza njalo sithi i-investment. Sinanzelela ukubana kulamakhampani amanye abengahambelani le mithetho ebesiyifaka thina njengelizwe, okuyimithetho ebesibona ngani imithetho yethu eyenza ilizwe lethu lihambe.
Kudaba lwenkululeko lamalungelo oluntu, sesike sabona abanye betshengisela betshaywa ngamapholisa, abanye bebotshwa, abanye becatsha njalo abafana lo Itayitsamara. Uthini ngalokho?
Ngakhangela indaba osikhuluma ngayo eka-Itayitsamara indaba yomuntu oyedwa obetshengisela eyedwa, itshengisela ukubana ngumuntu obevele efuqa ezakhe indingelo eyi-individual kumbe eyedwa nje. Okungabi khona kwakhe kumbe ungabonakali kukaTsamara kuyinto eyenziwe ngamabomu nje. Labo abamsalapha abamsa khona bayakwazi ukuthi yena kungaphi, ngoba uTsamara angeke ngathanda ukubana ngikhulume ngaye kakhulu ukuthi kungaphi kumbe unga, kodwa lokhu ayekwenza etshengisela ngumuntu wayekwenza eyedwa, asomuntu esingathi kumbe wayemele untanga kumbe umama kumbe obaba kumbeni isizwe nje jikelele, kodwa ngumuntu owayelento yakhe ayeyenza nje ezimele eyedwa.
Iy'nhlelo zikahulumende zona ungathi ziyaliqakathekisa yini njengabasakhulayo, njalo nxa kukhona lapho okusilela khona kuyini ongamkhuthaza ngakho uhulumende?
Ya, inhlelo zikahulumende ungananzelela ingatsha zonke zikahulumende ziyaqakathekisa ubukhona babasakhulayo, ngoba bakunanzelela ukubana inani labasakhulayo kuhulumende kumbeni kunombolo yethu nje esingakuthi i-population ngesilungu, bananzelela ukubana abasakhulayo baningi kakhulu. So ungakhangela ingatsha zonke zikahulumende ezikhona kumbe kungaba ilokhu esikuthi ngama-ministries, ungananzelela ukubana ubukhona babontanga kumbeni ukuthi bebekhona labo bebe nokunye okuthi ngakuthi irule abayiplayayo kuyaqakathekiswa kakhulu. Uhlupho nje kubana abanye bethu ontanga abasukumi nje bethatha amathuba okumele kuyathathe, ngoba mhlawumbe okunye kugoshela ngokuza ngokungazi, okunye njalo kumbe mhlawumbe kuye kusiya ngesingathi i-ignorance ngesilungu.
Ungabatshiyela waphi amazwi abanye abasakhulayo?
Abasakhulayo mina ngithanda ukubana ngithi siyakwazi ukubana ilizwe lelizwe alingeke lamsuthisa umuntu wonke, kodwa thina njengabasakhulayo sinethemba elokubana ukuza izinto zizaguquka zisiya ngendlela enhle ezasuthisa njalo ontanga bethu. So mina ontanga ngiyabakhuthaza ukubana asibe nomoya munye, sithandane, sisukumeni, silimele ilizwe lethu, senze ngamandla njalo ukubana kubonakale la singabontanga abaphathekayo ekuhambeni kwelizwe lethu kumbeni ekubuseni kwelizwe lethu.
Hayi, siyabonga Mpofu, beke ukuhle ukuba lawe kuhlelo. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo, sokuyisikhathi sokulethulela balaleli incwadi ezivela kini. Eyokuqala incwadi ivela kumlaleli uSikhumbuzo, yena othi sesile 35 years sathola uzibuse kodwa sihlupheka okwedlula amazwe athola uzibuse ngemva kwethu. Ungakhangela iSouth Africa ithole ngemva kwethu, manje singena kuyo ngokuphindwe kane ngomnotho. So kimi nxa sikhuluma ngozibuse akutsho lutho, yiholiday nje. Ngize ngibone ukuthi kwakungcono ukuqala singakamtholi. Umlaleli olandelayo ngumeja Mangena, yena othi uzibuse weZimbabwe katsho lutho ngenxa yokuthi ungomlomo kuphela, akukhanya inguquko phakathi kombuso ka-Ian Smith lombuso okhona. Uhlukumezo lukhona, abantu abakhululekanga kukhetho, ukusola inhlelo kumbe izenzo ezingafanelanga ezikahulumende. Umnotho ubanjwe lihlekana ikakhulu abaphathi bakahulumende. Abemsakazo lamaphephandaba azimeleyo bahlukumizwa inkululeko bani enje. Sibonge umlaleli uMeja Ngwenya. UMofati Dube uthi kambe ihulumende eSouth Africa iyehluleka kanjani ukusebenzisa amapholisa lamabutho ukumisa udlakela lolu. Kungabe yiyo ebathumayo ngoba sebe babophe kakhulu bayihlula. Umlaleli wagcina uthi nguyalala wakwesiphepha, yena uthi okwenzakala eMzansi kuyayangisa, kambe kubangwani shuwa bangedlulwa ngama-European countries agcina imihlobo yonke yabantu. Lawe mlaleli ulakho ukuthumela umbiko wakho ukuze siwubale emoyeni. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe ebulenjini ku-www.studio7news.com.
Joshua Nkomo, Kabugo, Kanyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Sula Vechugi, Pakeza Mwotako, Abayebe Keza Mamanzi, Unzensundi Abensundu, Kaluwe Sisi Basase Rodizia, Unziyama Antibere, Ea Kupaba Mshobe Sisi Beni, Zapu Lugute Linkabe Zasi Tunga, Buluko Elendo Teyotwa, Elikowa Lichumla Majota, Ichuveli Mtope, Elakisi Shere, Washali Mkumbazana, Weno Mbum Koti, Wanga Ushalam, Of Linkunda, Wasineli Zikau, Atuchumbilo Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Ukula, Elomileyo, Unang Nanga,
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa zithi ziqhubeka zidlela evalweni ngenxa yokwesaba ukuhlaselwa izizalwane zakweSouth Africa. Abadlali bomdlalo wenqindi bathi isimo salumdlalo silokhu sisibi kakhulu ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhlawulela inhlelo zalumdlalo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.